Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 18 endlolanja 2021 ngiphakisele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The rural program which I have just mentioned will be administered for the frontline workers. That is the health services, Zimra immigration officials, and the health staff of the security services.
Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli welizwe, uMnumzana Constantino Chiwenga. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-MDC Alliance bathi lanxa kubukeka uqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngumsekeli kamongameli welizwe, iningi lifuna yena ngokwakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlatshwe abantu bebukele. Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edalela ephalamende lakumakhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ohlatshwe esibhedlela seWilkins eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lusungulwe eZimbabwe ngemva kokuthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu 200,000 awohlobo lwe-Sinopharm aphiwe ilizwe leZimbabwe njengesipho esivela kwele China. Lanxa abanye abantu belokuthandabuza ngokuhlatshwa ijekiseni leli, uMnumzana Chiwenga utshele uZulu ukuba ukuqala kwakhe ukuhlatshwa kwindlela yokunika ithemba kwabaningi ukuthi bahlatshwe bengesabeli khatshana. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo obusesibhedlela ese-Wilkins eHarare, uChiwenga uthe ijekiseni leli lizanceda kakhulu empini yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
Njengoba sikwazi ukuba eleZimbabwe lithole ijekiseni elivela eChina, namhlanje lilanga lokuqala ukuhlatshwa kwabantu, iningi labo abokuthi bengahlatshwa lo mkhuhlane uzahle uphele.
10 million Zimbabweans.
Uqhubeke echasisa ukuba abantu abazaqala ukuphiwa leli jekiseni okuqala ngabakuluphi uhlangothi.
The rollout program which I have just mentioned will be administered.
Uhlelo lolu esikhuluma ngalo luzaphiwa abasebenzayo abanjengabezibhedlela, abasebenza emingceleni njalo labezempila kahle kubuthu.
UChiwenga uthi amajekiseni lawa aseqalile ukuhanjiswa ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende wakhe ukhangelele ukuba libe selifikile kulezo zabelo ngeviki ezayo. Okugcizelelwe unkosikazi Agnes Mawumva, okhokhela ikomiti ebona ngokumelana legciwane leli eyeZimbabwe COVID-19 Task Force ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa.
So that people get the right information and the hands give confidence.
Kumele abantu bathole ulwazi. Kumele isebenzi zempila kahle laye wonke umuntu athole ulwazi ukuze wonke umuntu ahlatshwe.
Unkosazana nolwazi Mpofu ongumongikazi uthi uyalithemba ijekiseni leli.
Na i-vaccine le COVID-19 once is released isikhona sokuthi sithathe. Personally, ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umsekeli kamongameli welizwe uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza kwezempilakahle abagoqela abongi, odokotela, ezinye ingcweti kwezempilo, abasemingceleni labezomvikela phansi kwesibanga sakuqala sokuhlatshwa kwabantu. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leli luza ngemva kokuba lifike elizweni ngomvulo livela kwele China. libika lisebenza okwamandla ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minembili ekhulwini 80%. Inkampani yeSinopharm yakwele China isiqale ukuncedwa amazwe awezikazi le-Afrika lasemhlabeni wonke jikelele. Lisithi Jackson leli kumele abantu balethembe. Uhulumende ukubeke sobala ukuba abantu bazahlatshwa leli jekiseni kungela mbadalo, njalo ukhangelele ukuthi bahlatshwe abantu abayizigidi ezilithumi 10 million phakathi kwamahlandla amathathu. EleZimbabwe lisungile lolu hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ngesikhathi leli gciwane libulele abantu abanezolo. Okukhuphule inani laselibulewe yilo kwaba inkulungwane phose lengxenye 1418 lokhu lolu bhubhane lwahlasela ilizwe. Asebebanjwe beli gciwane leli sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu, i-35,423. Asebesinde kulumkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu lanye, 31,615. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga ngokukhokhela ukuhlatshwa ijekiseni le-coronavirus vaccine, esithi le yindlela yokutshengisa uzulu weZimbabwe ongaba lokuthandabuza ngayo. Abanye labo bathi okwenziweyo nguChiwenga kupha abantu isibindi. Kodwa ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa lokhu kubukeka umongameli Emmerson Mnangagwa kumele laye ahlatshwe abantu bekhangele.
Yebo kambe nxa kuyikuthi-ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo, kodwa-ke abantu abebekukhandele kakhulu ukuthi kuqalise kumongameli welizwe-ke umnumzana Mnangagwa, njengoba sikubonile South Africa kuqaleke ngumongameli walelo lizwe uRamaphosa, kwathi sokulandela-ke uminista wezempilakahle. Lathi lapha besifisa ukuthi ngake kuqale ngomnangagwa, kwasekubuya-ke kibochiwe enga, kubuya koKembo Mohadi, kubuya ikhabhinethi, kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale. Kuyanika-ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hhatshi uhulumende uyasinakelela sibilokuzwayo, njalo umuthi lo abawudingile kwele China kusho ukuthi-ke uyasebenza-ke, uyavikela-ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa-ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela, ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele China-ke engumuntu ogulayo. Nxa sesimbona-ke sehlatshwa kusazakali-ke ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China na kumbe-ke ngama-doses yena lowo muthi-ke obuyileyo onqabela-ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa, bekuyanika-ke abantu idlabuzane-ke kubakhuthaze laba abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Kuyinto enhle kakhulu ekade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebehlalile ukuhlaba ku-America kumaye amazwe athuthukileyo, konke kobo-China kubobani konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani thina esingathi thina lathi sithi phakathi komumona lo mubi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe? Kanti khona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile akusho into enja phela Nkomo. Anje unanzelele ukuthi thina njengama-Zimbabweans silo mphawu lethu silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbuso South Africa umbungaphi bangavula kulapha bakubuntu olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo ke Nkomo, into le asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besenza into zamadlwane belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine le abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngawo-ke uhulumende uzithethethe indlela zakhe zokuthi avikele abantu. Imithi le ithengwa ngemali Nkomo, ayisiyo mali encane, imali enkulu kakhulu ekhishwa nguhulumende ethenga imithi le. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa-ke okwakhathesi imali esiya ezaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla le-ZANU-PF limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lokho sikudaba lunye lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labord ukhuthaze abantu ukuthi bawethembe amajekiseni awama-vaccines ngoba evunyelwe ukusebenza yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, eye World Health Organization. kanye logatsha lukahulumende olweZimbabwe Medicines Control oluhlonyitshwa yizwekazi le-Afrika. UDokotela Labord yena owake waba ngumqondisi kahulumende ubona ngezempilakahle eMathebeleland North njalo oke wahlaselwa yi-COVID-19 kodwa wasila, ukhuthaza abanye bakhe edalela ephalamende ukubana bayehlatshwa ukwenzela ukubonisa abantu ababamelayo kuleli dale ngokuqakatheka kwejekiseni leyi. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sinesifikile iyane edonelwe iChina sizaphethaphinda futhi njengezimbabwe siphiwe enye ivaccine evela ku-African Union and then lathi uhulumende usethe aside 100 million ukuthi uzathenga angezelele ivaccine onaleyi. So kumaviki lawa ngu-2 alandelayo kuzabe kubuya ama-vaccine ahlukeneyo ebhejwa kuvaccinate abantu.
Elingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba
yoluphethe kuhle iplani yangkhona i-rollout plan i-right kakhulu sizajenga phambili sesisola imali kodwa kwakhathesi iplani i-right i-rollout plan i-right kakhulu.
Ye, njengodokotela uyayithemba yini i-vaccine leyi ukuthi ngempela ilungile?
Mina ngiyayithemba i-vaccine evele eChina ngoba ilizwe elingazange lingene ku-second phase le eye-corona yi-China yodwa. Kuyikuthi yiwabaabaishile ukuvikela ukuthi ena ku-second phase esingeke sonke bona bangenanga. So kukhona oku-right abakwenzayo. Yikho u-right futhi mina ngiyethemba le Medicines Control eZimbabwe ngoba yiyo evalidate i-Africa yonke. Iyo kuthiwa is the state of the art technology in that respect. So ngithemba kakhulu i-Medicines Control yeZimbabwe ngoba i-certified nge-WHO.
Sesibuya ke ku-committee yedale lephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona. Kuyini katheseli yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane? Sesikhangele ezinye njalo inhlelo.
Umthetho sokusenzakala emalokishini indawo eziningi asekuthestwa mahara and igciwane i-COVID yangokwayo ishiyeshile kakhulu eZimbabwe. Okuphela i-vaccine 50 something new cases per day, that's really nothing. OZambia bale 1000 per day abangenanga lockdown. So thina sesifike esinyeni ukuthi sokuphela into loku iganyela out.
Njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu?
Mina actually abantu ngasehezibakhela ukuthi njani ivaccine ifika mina ngokuqala ukuvaccinata neminisiti ezibalekalaleyi ukuthi ngakale noma uvaccine thinamamenza kuphalamente ukuze abantu esibamelayo bakhona ukuthi intolo i-right kuyenza. Aba kulaba ababona ngani kule-problem ngokuvaccinata sengisela nje ukuthi babekwazi ukuthi yena i-vaccine ngefanele kuvaccinate 60% and if it's orangal awusosele ukuvaccinate ukuthi vaccine kodwa kuzakufunda kuqasha engakele ukungena u-60% ngesomuntu nomuntu jele alele oyidinile ukhuthane ngakomuntu ophilileyo i-inchi ngasekho imali isungasekho. Siyathandaza ukuthi asenze kube le-30 days ngokuseketeseze siyaseseiaseke amaseseze kayesa sesidlulile lapho kodwa abantu abangalisini ngoba endaweni ezinenga abantu abamaguli kakhulu izinye izibhedlela ngengabona amaziro addiction ezibhedlela eziningi zakovid.
Lo ngudokotela Ruth Labord, ingcweti kwezempilakahle njalo ikukomidi yedalela ephalamende ebona ngezempilakahle. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekuBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazane ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19 langokusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela lo mkhuhlane. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uyaxokozela okumangalisayo kubandla lama-Republicans. Kulabanye abathi sokumele kuvinjwe abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhuthaza inkethabetshabi ubudlwangudlwangu lo mbuso wokuncindezela uZulu. Kodwa uTrump uthi kayindawo njengoba engumkhokheli wobandla leli. amalucacha asethumbe abantwana besikolo abangamajumi amabili lasikhombisa 27 kwele Nigeria. Umbalisi obaleke kusenzakala lokhu uthi omunye wabantwana odutshulwe wabhubha.
Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili. Indawo eziningi zisele zingelabameli ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT. Uhulumende umise zonke inhlelo zokhetho nyakenye esithi zingamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi maningi amazwe aseqhube ukhetho kungelani lalo mkhuhlane, ngakho bathi uhulumende laye kumele ahlele ama-by-elections enziwe. Untungameli Nkomo uxoxele ucubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso ofuzwayo.
Ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by-elections enziwe, kodwa ngepolitics yeZimbabwe asoze enziwe, ngoba ungakhangela ama-by-elections uma engenziwa amaningi angkhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Lapho abaphethe amandla iZANU-PF kayifuna ukuthi khona kwenziwa ama-by-elections, ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by-elections bazadliwa, especially umnotho nje abantu abaningi bayizondele ibandla lezano PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by-election kuzayi-expose kakhulu kuyiyangise, ngoba yona injongo yayo ukuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo, kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotshwa abantu abavotelweyo, kusaziwa ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavotwa. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo, usuliviko ukuthi kungavotwa, kungayisikho lokho, kodwa kusesatshwa nje i-politics.
Kungaba yinto embi yini Fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa, uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abaningi andubana enze ama-by-elections?
Even kungathiwa akuvotwe, ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo bebesezindaweni lapho abaphikisayo abalamandla khona. So mbona ngazathi njengoba ubaba Sinuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi, njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi. So kuzadliwa yena, kudliwe le opposition oba bayithandayo, kube sokuba expose. So ngesizathu salokho, ukuze kungakhanyi ukuthi yena wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by-election becatha ngecorona, besesaba ukuthi kuzaba expose ebantwini sebedliwe. So yikho sebecatha ngokuthi kungavotwa, kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavotwa. Isizathu sokuthi kungavotwa ukuthi kudilizwe i-opposition, ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo. Ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo, ngabe kayenza ama-competition akhe, ngabe kabenza i-politburo, ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend eManicaland befuna ukukhetha oza-replace umoya uGwarazimba, ngabe kayenzakalanga? Kodwa uma kusenza abebandlela ibusayo, ayisiyo problem, akula corona. Ngoba ungabona, ungakhangela mabe senza ipolitics zabo, bedistribute fertilizer, besenza lokho nalokho, kuye kugcwaliswa abantu, akukhakula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them, bacatsha nge-corona.
UMnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mgcinisihlalo we-MDCT eMelika, uMnumzana Dan Moyo.
Thina njengemhlangano we-MDCT satsho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa, sikompite labanye lamanye amaphathi kuma-by-elections. I-problem esitshelwayo thina ngohulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready, njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina siredi sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama-constituents ukuthi bangabi labameli babo kuparlament, and into lathi engasiphathi kahle yona leyo, into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama-gaps awesikhathi esi kungela representation ku parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxoshisa abameli bezigaba ezinenge abebandla leMDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izikhalazo zabantu ukuthi thina njengebandla leMDCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa okuqakathekileyo, okuqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MDCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi elandela i-constitution yethu. Ngakho-ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho wephathi yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akaseyimemba ye-MDCT ekubeni wangena ephalamenti ngetikiti le-MDCT. DCT i-constitution yethu umuntu lo kumele a-recall from i-parliament.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Intsha yeZimbabwe income uhulumende ngokwengeza isikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli. Okwamanye amaviki amabili uhulumende uthi uthethele linyathelo ukuze ingcwethi zezempilakahle zithole ithuba lokuhlolisisa ukuba kungabe sekuleminye imihlobo emitsha yaleli gciwane na elizweni. Lanxa bemncoma abasakhulayo uhulumende, lokhu bekhala ngokuthi uhulumende ngabe usungula uhlelo lokubasiza ngemali kanye langokudla phansi kwe-lockdown. Michael obe we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba kanye lolwejekiseni yokuvikela i-COVID-19 elevaccine.
Nxa sikhale kuluhlu lwabatsha ukungezelelwa kwamaviki amabili lawa, yebo yekulungile nxa ugovernment ubone kufanele ukubana kungehlisa izinga lomkhuhlane lo osuthe wamemetheka. Kodwa ke sikhangeleni ukuthi kwabatsha kuyasicikela phansi ngoba sikhangele ukuthi kathesi sisikhathi sokuthi ngabe siyabuyela emsebenzini. Sikhangele ukuthi umkhonomi lawo kumele uvuke lathi sisebenze siphakulele imuli zethu okokubamba okokudla.
Manyathi, ingcwethi zezempilakahle zithi inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni likhanya ngani seliyehla. Lokhu kungenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Njengenhlanganiso liyakuthakazelela khonokho na, njalo ubona ngani lokhu sokusho ukuthi uZulu usehlonipha na umthetho we-COVID-19 lockdown?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho-ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle. Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu balandele imilayo lemigomo yona le sithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Izolo sibone iJackson elivikela i-COVID-19 elivela kwele China lifika elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uZulu uzaqala ukulithola leli Jackson kuliviki. Beqala ngabodokotela kanye labongi abantu abaphila ngemikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo high blood pressure kanye lezinye izisebenzi zikahulumende. Njengosakhulayo uyathakazelela na ufika kwaleli Jackson elizweni kanye ngalokho okufisa ukwenziwa nguhulumende?
Sibonga kuhulumende ubone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole iJackson. Njalo sikhala ukuthi ngokuzwa kwethu iJackson leli lizaqala ukusiza omongikazi labodokotela abayibo abama-frontline ezibhedlela. Sibonga kakhulu ngoba lokhu kuzayehlisa ukufa kwabantu. Njalo sikhalela ukuthi leyo phase 1 isize inani lona lelo esilibalayo. Sikhalela ukuthi kuphase 2 njengoba sisizwa ukubana kuzancedisa kulabo otishala lama-lecturers abayibo abafundisayo uhlangothi lwezemfundo. Sikhalele ukuthi njalo lelo Jackson lizancedisala laba balama abalemkhuhlane engelaphekiyo yona le amakhuhlane esithi ngesilungu ama-chronic diseases. Sikhalele ukubana incedise abantu abaningi, njalo sesikhalela futhi ukuthi nxa suthe laphiwa abantu leli Jackson, liphiwa abantu ngokufaneleyo, lingakhethi iJackson le ingakhethi ngabandlululi, njalo ifinyelele kundawana zonkana zeZimbabwe. Uma uhlangothi zonke zeZimbabwe lifinyelele leli Jackson, yikho esikukhangeleleyo.
Hayi, siyakuzwa Manyathi, phosela amazwi akho okugcina.
Engithanda ukuphetha ngakho ukugcina ngakho yikuthi besicela uhulumende ufundise abantu ngaleli Jackson, njalo ekukwabeleni kwabantu abantu kabaphiwe leli Jackson ngokufaneleyo, kungabi lokukhetha, kungabi lokubandlululana.
Lo ngunkosazana Perseverance Nyathi, ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ixoxwa ecingweni lo Michael yo Studio 7 ekuBulawayo. Kulabanye abeZimbabwe abathi besaba ijekiseni yeSinopharm enikwe iZimbabwe ngele China, bathi kabayethembi ijekiseni le ejonge ukuphathisa umzimba ukuthi ubumbe amasotsha okuzivikela ku-COVID-19, ngoba bengethembi impahla eningi engelahlonzi elungiswa kwele China. Ake sizwe bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ama-stories abantu abaningi, so kuze kungeza lami ngasayithembi.
Abantu bathini mamkhwelazi?
Bathi iyabulala.
Lawo vele ubona ngani iyabulala vele?
Eh, nami bona nisizongiqeda.
So nxa abantu bekhuluma njalo, kwini ongakwenza ukuthi wena ucina ukukhululeka, ucina usithi okay ayibulali? Kwini ongakwenza ukukhululeka?
Singabona abanye baqale bayithathe obulayo serious asidli.
Abanjengobani?
Hayi, anyone nje ozophula, but especially bona laba abaphezulu bomele bayithathe maqala.
So kumele baphume kupublic behlatshwe jutu la ukhangele.
Exactly.
Indaba ekanjakuzo kunjani-ke isibani? Awukuthembi ukuthi iJackson le ingasebenzi?
Hayi, okwakuqala into engayi-understandiyo ngumkhuhlane lo ukuthi ngumkhuhlane kumbe yinto evela kibo khonale abantu beChina, ngoba bona bazawuthi bhadla-bhadla sokule vaccine, waye bengatholanga ivaccine ye-cancer labo-AIDS.
Kodwa wena uyakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Hhayi, angikakholwa ngendlela engizwa ngayo, ngendlela engibhala ngayo ukuthi lowo mkhuhlane waye kuthiwa uchaya abantu abangani vele bona baleminye imkhuhlane behind. And then so uthi wena nxa ungiyele omunye umkhuhlane behind, utho uthi kawukuchaya, awukubambi lowo mkhuhlane. So khonaphana ngabe i-government yafundisa abantu, yaba-educator ngalowo mkhuhlane kahle kahle ukuthi khona, ngoba nxa ungakaze uhlangane lakho for sure, like mina ngaze ngihlangane lakho, ngendlela engibhala ngayo kuba nzima ukuthi ngikukholwe.
Okungakwenza ukukholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kuyini?
Kuzaba nzima ngoba like kathe sisuke sizwa indaba zokuthi isipesha nxa ugijima usenzana ukubambi, abafana bebhora ababanjwa yiwo, abayenza ama-exercise ababanjwa yiwo, ukubamba abavele sengani sebegula. So sengisithi kanje ngumkhuhlane bani wona lowo njalo. So hey, kuba nzima ukuthi ngikubhini
idoktari. So-ke singathi kuya phambili, nxa ungaba le themba lokuthi ama-Jackson la ayasebenza, ngubani okumele ayasebenzise kuqala ukuze ubone ukuthi ya kuyasebenza lokho?
Bona abakuye lawo. Xa umuntu ungubaba wena usuthengela abantu abakho, qala wena udle sibe kwazi ukuthi lokubuye lakho bakusibulale.
Obani kolapho?
Abahambe bakuthi hayi, thina siyakufuna kuye kwenzeka, baqale bona lemuli zabo. Hayi, kube sokuzobuya-ke thina lingakuthatha likunathe kumbe kwenziwani, kuyahlatshwa hlatshwanini, sike sime lathi sibone 1 month ukuthi hayi for sure hayi baqinile.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngejekiseni le-COVID-19 vaccine, bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Singeke hlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.